umnumzana Edson Masuku isakhamuzi kwakhe kwana North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Ngilokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lo ngoba siyezwa emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela. Inani labantu liyakhwela elabantu ababanjwa umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizasesaba kakhulu, thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sele sifisa ukuthi ngabe siyancedwa ngezinye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusimuzi Nkala oyisakhamuzi segungu eGwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke, siseduzane le Botswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe, kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bazincedise, bancedise iimuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya, sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badipota. So abanye babe bebuya nemikhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yolondolozo amalungelo abesifazane e-Human Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Tuwane uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Siyezwa igcikwana leli ukuthi kubo-Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla and liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana? Asizi ukubuyela yini ku-lockdown? Njalo abantwana bawonakala abaningi, kuningi okuwona abantwana. Sesisesaba ukuthi heyi kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele, ungabuye ubuye. Enye i-lockdown abantu yiyo abayesabayo, abafunda kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown, lokhuyana singabona abantwana sebewonakele. Labo gender based violence, labantwana abamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi besebethiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGui zithi zisele zijamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelule minyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyagalombili umzukulu emithethwa umlando wokufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa etshaye okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangela ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo zokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order, ayiwo engabela uzulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo. Ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, induku, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukusela ngoJuni sisiyafika ku-Agasti.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.